Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 18 kuNcwabakazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni sethu lamhlanje.
Abaneleyo laba yiba ke abalomoya osungile emaphathini ukuthi kungabi lento ebambekayo ngobana bazondile ukuthi ilizwe leli ayisikwaba kumelayo.
Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa, abanye bavalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela.
Inkinga lesesibhekane la yiyo leyo yokuthi obekukhangelwe umuzulu jikelele ukuthi kuza kuba lomanyano wamabandla aphikisayo kukhanya ngani akungeke kwenzeka.
Ukulwisana kwamalunga ebandla le-MDCT sokuphehle ukuthandabuza okukhulu kudaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa, abanye bavalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela. Nanku umnotho oqhubeka obhidlika lozulu laye esidlalo club ngenxa yokusilela kwemisebenzi lemali emabhanga. Abenhlanganiso ezizimeleyo kanye laba amabandla aphikisayo bona bathi amaqhawe afela ize, njalo bathi alubana ayavuka ebengasoze awuthakazelele umumo oseZimbabwe. Siyexhume omunye wabalwa impi yenkululeko, umnumzana Maxim Kandla.
Amaqhawe ethu bakithi sesifikile esikhathini sokuthiwa kulamaqhawe siyele siwakhumbule. Abaleleyo nabaphilayo namhlanje. Abaleleyo laba yiba ke abalomoya osungene emaphathini ukuthi kungabi lento ebambekayo ngobana bazondile ukuthi ilizwe leli ayisikwaba kumelayo, basebethiya uNkulunkulu wabaphambula amasinyane ebantwini. Ngakho ke babuhlungu ngoba kakula muntu osekhokhela abantu. Babuhlungu imoya yabo leyi iyaphendla lokhu ivunguza ingene kuwo wonke umbuthano ozombangazo ezomzabalazo kakulomileqe eqinisweni. Namhlanje ungakhangela bona bona labo kuthiwa khona ngabakhokheli abakhona, kambe ngubani ongama phambi kwabantu abantu bonke 800% bekhola ukuthi lo sesiyachaya intambo kuye. Kuyabetholakala ukuthi lowu abanye bethi kayishiye lowu, abanye bethi ngulowu, abanye bethi kayishiye lowu. Ngumoya ovunguzayo, bazondile, bazondile sibili, bazondile. Ungakhangela kuzani kuyafiwa fisi. Ukhangele kuye mdisi kuyafiwa, kuye kwentithi kuyafiwa. Akule lapha kuthiwa khona lapha hayi leli libandla elilokuthula. Zinqindi kuphela, konke lokhana kubangelwa ngumoya wamaqhawe, amaqhawe-qhawe la adlulileyo. Lawa amaqhawe aphilayo lawa ayiwo amele celebrate ubuqhawe balabo abadlulileyo.
Abalwa impi yenkululeko abafana lawe kodwa abakubandla lezanu PF ubona gabakunanzeleli yini ukuthi kayisikho abakuhambela empini lokhu, kumbe bayakunanzelela kodwa bayasuthiseka ngokwenzakalayo?
Abhelela bana ke abakunanzeleli lokhu bona, nabana bananzelela okuluthwane bakhona phana kulabanye abakukhangeleyo ukuthi lokhu kayisikho. Njengalabo omatamatanda laba omthwangwa, yiwo labana sebekubonile ukuthi no, lokhu kayisikho lokhu osakuhambela empini lokhu.
Umnumzana Maxim Kandla walwa impi yenkululeko eku Zipra sixoxela ekobulawayo. Sokulo uthandabuza okukhulu ekuthini umanyano wamabandla aphikisayo uzaphumelela kulandela ukudlephana osokuqhamuke kubandla le-MDCT. Sokula maxuku amabili kuleli bandla elifuna iMDC imanyane lamanye amabandla aphikisayo. Kuzoba lelinye ixuku eliphikisa lumanyano ikakhulu elingafuni ukuthi umnumzana Morgan Tsvangirai amanyane leMDC ekhokhelwa ngomnumzana Welshman Ncube. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Wonke umuntu sonke sizalo laseZimbabwe ngitsho laba kaMthwakazi siyafisa ukuthi kube lenguquko kwezombusazwe. Inkinga ke sesibhekane la yiyo leyo yokuthi obekukhangelwe uZulu jikelele ukuthi kuza kuba lomanyano wamabandla aphikisayo bengena ku-election ezayo belibandla linye kukhanya ngani akungeke kwenzeka. Umgoqo esilawo sibili nguMorgan uTsvangirai ngoba kungani uyala ukuthi kungaba lomunye umuntu ongaba yi-presidential candidate ngaphandle kwakhe. Kanti-ke bakhona abantu lawo nje ngeqinisa lokuthi nxa abantu bebengakuquma ubungaba ngupresident ongcono kuloMorgan nxa uphiwe ithuba. So yinkinga ekhona lapho ukuthini wonke umuntu uzibona kumele ukuthi abe nguye ozoba yi-presidential candidate. So sinjokwamanje sinama-presidential candidate posenebi angaba mathathu. So yikho lapho sokube problem khona.
Wona umanyano ubona uphumelela nanxa sikhangela ukulwisana lokudonselana ukukhona ku-MDCT iyodwa la kwamanye amabandla aphikisayo.
Uyabona ukuba khona kukaNcube ku-MDC kaTsvangirai sokudala ukuthi ngapha abantu abayibona abe-MDC koMthwakazi sokuzakuba lokuxabana ngoba silabantu abanjengaboThokozani Khuphe. UThokozani Khuphe u-vice president we-MDC kaTsvangirai nxa esekhangele uNcube, uNcube sezophiwa izigaba ngapha. Kanti abantu laba abayibona abakhokhelwa nguThokozani baza kuya ngaphi? Njalo bona ngokwabo phakathi kangiboni ukuthi kuza kuba lokuzwana. But-ke into ekhona yokuthi bonke kakulandawo lapho abangaya khona. Bengaphuma nje umuntu aphume ebandleni lakhe lamhlanje kuyabe kumphelele.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula izombusazwe sixoxe laye ekwelebhilithane. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Amasiko akwethu ashona phi ona amasiko obe ukhona solo akuse siwa.
Yebo kambe Zulu kandaba lingalitshona njani lapho likhona khona ngapho ke ngemakhaya? Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyalubuyelela udaba lwabothika Mtanda labo kuthiwa ke izanuse. Yes, qhubeka ke lapha ke lo nkosikazi Mpokise Ngisibanda ongukhansela khona ngale emathetshaneni enkayi lapho ke kusesabelweni sebantebeleni North. Njalo ke Zulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo ehlala koBulawayo.
Lezi zanuse ezikhona hayi zenza umsebenzi oyiwo sibili ngoba ngengahamba lazo indawo eziningi ngikhangela ukwenza kwabo. Kube sokusitho sobhuku balezo ndawo abahamba khona babaphe izincwadi ezokuthi thina ngapha sikholiwe.
Kungakhithwa-ke masibanda khonoko okukhithwayo eziphaleni langaphi ngaphi bakusa ngani?
Kuya kuthiswe kuthiswe ngomlilo wabantu nikhangele ukuthi sibili into ezithisiweyo yikho engiya ngikubone bekwenza. So ukuthi sithi bathatha khonokhwana halibana ngaba kuthiswe aliba sinesilumiso ukuthi bona iba bathatha khonokhwana bayefake ebantwini. Manje kuyathiswa sikhangele sikubone sebuthile kungasekho kusale kungumlotha sibili kubasa umlilo kuthe kuphele kusale kungumlotha. Kodwa ekucineni kwakho konke siyathemba ukuthi sibili ngeqiniso babe sizile ngoba kuke kusale kubetha umoya okwaliso sikhathi ngokumthakathi kacini esingalapho iyadinga okunye ngoba vele impilo yakhe.
Kunjalo ubaba Ngwenya,
ngiyamvumela lokhu akutshoyo umama. Kuyatshiswa sibili kugedi igeji igodi elingafika ekhalweni kubasa inkalakatha yegerhe lomlilo kuphoswele khonapho abantu bekhangele kuxhwatha kuze kube umlotha kuphele ukuthi cha.
Yena lo okubambileyo baba Ngwenya kageziswa yini?
Hayi, bazigezise bagezisana bona zona izinyanga ngaleso senzo ngokubona kwabo ukuthi ha lokhu kungcono siphungaphunge bakubageza njengoba phela wonke umuntu nxa evele ebubini uyageza ngomsuzu wakhe.
Ye, masibanda, nga umuntu sokuthiwa ke ngumakhelwane lapha sebonakale elomgobho kumbe ubonakale lenyoka kumbe okunye okusabisayo. Pho ugcine phila njani ebantwini?
Ah, liyaphila naye njengenhlala yenza nje ukuthi vele liphila naye. Ngoba akusizi lutho, umthakathi ngazi umbonelo okhayikho khona. Ungazi utshintsha isimo sokuthi njengaloko sokumele ngimzondi. Wenza kube wesi ngoba bongani ukuthi ngaleso sikhathi kuyaba kuthethwe, kwathiswa. Uza kasale bethwa umoya esakudinga ukutsha. Kodwa lizake lisale sibili likhululekile. Ngoba ayikho vele indlela ukuthi ungathi sibili uyelatshwa kuphele pheli. Hayi ngoba lokhana abanye vele uyaba kulidlozi, omunye njalo ebuthengile.
Baba Ngwenya. Indaba kanti zichisa lapha ko-discount sesihambile. Ngicela uvale khonapho ngamafutshane.
Lapha ngiyabonga sibili ukuthi uthutshe lohlelo olunjalo. Ubuthakathi bubi. Chiyanini uloya, chiyanini ukukhathaza abanye abantu. Ngoba into enhle ukusebenza ngamandla akho aphiwe uNkulunkulu. Ungabulali abantu. Usenzele ukuthi wenze ubuthakathi bakho bokucuya abantu, senze into ezingayisizo. Njalo ukukho konoko ukuthi uqwayiza njani ebantwini uyababona sebehlohlobene sebengabantu abethukileyo phakathi kwesigaba abanye bale ukuhambisa izikokonono zabo.
Qiba khonapho-ke masibandi.
Hayi ngiyabonga sibili, kucakathekile ngamazwi amahle afakwa ngubaba. Ikakhulu sibili balalaya balezinto zabo ezinjalo, nxa izinduna labo sobhuli sebethe bavumela lendaba enjalo, kabajabuli abanye ngaleso sikhathi bayabaleka basuke ezigabeni. Ngabakwemukela ukuthi kungazila babe sebethembile okuthi sibili into yabe ingabaphathi kahle.
Ye, ngithatha ithuba ukuthi ngibonge-ke unkosikazi Mpokise Ngisibanda khona ngale-ke emathetshaneni kwele Nkayi. Ngibonge njalo-ke ubaba uDavid Mhabenyana Ngwenya, inyanga enkulu eyaziwayo kakhulu. Hayi-ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola mahlabezulu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube Lilale.
Ube ukhona izolo akuse ziwa.
Siyabonga eGibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kuhle kwabantu. Siqhubeke-ke singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo khula kwashe hobe ongusakhulayo oligqwetha elikela sebenze inhlanganiso ye Veritas kodwa usezimele manje sizabe sixoxa mayelana ngemithetho eyasungulwa yiZimbabwe Electoral Commission emayelana lokuyobhalisa ukuze umuntu athole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo sifuna ukuza ukuthi imithetho ekhona ihamba kanjani njalo ukuthi ithinta izalwane esiphila phetshe labasemaphandleni kanjani. Ngiyakwamukela kuhlelo kukhula kwasho njalo.
Ngiyabonga mfowethu njalo.
Ah, siyaphila siyaphila. Masiyihlabeke le ndaba, awungitsheleke mnumzane kuyini okufunakala ukuze isalwane seZimbabwe siyithole ithuba lokuyobhalisa kucommission yeZEC ukuze bathole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo.
Okufunekayo yi-form ye-identification. Amaphepha lawo kungaba yi-ID, kungaba yi-passport engaka-expire. Phezu kwamaphepha akhulumayo ukuthi wena ungubani, badinga lokuthi iphepha elikhulumayo ukuthi ulapho ohlala khona kungaphi.
Okay. Kulezinye izizalwane ezike zabaleka seziphila kwamanye amazwe okungekho ngasemthethweni, ama-illegal aliens. Bona bayasho ukuthi balasa isifiso sokubuyela ekhaya bayobhalisa. Nxa bengelawo amaphepha bazalithola ithuba na lokuyobhalisa.
Bengawathola amaphepha yesibili atshoyo kumbakhombayo ukuthi ngabantu beZimbabwe, izizalwane izizalwane zeZimbabwe ziniyahambalakho ukuvota. Naphezu kwakho amaphepha akhombayo ukuthi ngabantu beZimbabwe kuzadingakala amaphepha akhombayo ukuthi bahlala ngathi nxa beseZimbabwe.
Kodwa umuntu angathi akalayi i-address eZimbabwe kodwa uyisizalwane seZimbabwe, uthi kimi akalitholi ithuba lokuyobhalisa?
Ngokuswelakala kwenhlanhla kumbe liqhinga lezekhi, izekhi ithi bona umuntu lo muntu ofuna ukubhalisa kumele ebe le-proof yalapho ahlala khona. And unfortunately leyi proof kumele kube yi-affidavit kumbe incwadi yesemthethweni ebhalwe ngu-landlord wakho kumbe lowo muntu incwadi lapho ohlala khona ezamanzi kumbe ezamagetsi ezibuya ngebizo lakhe. So kungaba ngumzali wakho, kungaba ngu-landlord wakho, kungaba ngumuntu okhangele lowo muzi lapho ohlala khona. Nguye kumele ebhale incwadi esayinwa kumbe ligqwetha kumbe u-commissioner of works kumbe amapholisa echoyo ukuthi sibili lowo umnumzana kumbe lowo mama kumbe lowo sisi uhlala lapha ekhaya ehlalisana naye. Then leyo ncwadi silandelana ke lesithupha sakho ithi lichinga ngoba abantu abaningi bathwele nzima ngenxa yokuthi abantu bahlala ezindaweni ezishiyeneyo sebasuka lapha ababehlala khona besiyadinga imisebenzi kwezinye indawo. Kunzima sometimes ukuthi uwathole lawo maphepha akhulumayo sibili ukuthi ye mina ngihlala endaweni yenkaka ulandlord wami esayine kumbe amapholisa esayine ukuthi lelo liqiniswe.
Kulento ebizwa ngesilungu okuthiwa ngama-alien IDs, awungichasisele kahle ngamafishane ukuthi kuyini lokho?
I-alien ID kuyisithupha seZimbabwe esiphiwa abantu abangela bazali kumbe abantu asabahlalayo iminyaka eminingi eZimbabwe ukuthi be-consider as ama-residents kumbe abantu abahlala eZimbabwe.
So mnumzane, awungitsheleke kulabantu abaningi abavunyula ukuphila emazweni amabili achiyeneyo ababizwa ngesilungu ukuthi ama-dual citizens, bona esingathi abangalawo ama izithupha zaseZimbabwe abalama alien IDs bazathola ithuba nalo kuyobhalisa ukuthi bayevota?
Angikhathazi ngenxa yesisekelo somthetho i-constitution yeZimbabwe ka-2013 ama-dual citizen ngamaZimbabweni apheleleyo ngoba kumele ube ngumZimbabweni ozalelwe eZimbabwe ukuthi utholise i-dual citizenship. Ngakho-ke uzathola ukuthi ama-dual citizen amaningi akuposition engcono kulama-alien.
Okay, ayi mnumzane, ngibona ngani isikhathi sethu sesiyaphela. Wathi ngingibuze umbuzo wokugcina-ke, ulasi isiluleko naso kunikeza abantu abaphila kwamanye amazwe abalesifiso sokuyobhalisa?
Engingakutsho ukuthi nxa imali zivuma kumbe nxa imfanelo zikhona, abantu kabayenze imizamo yokuthi bebuye eZimbabwe bezobhalisa, bebuye eZimbabwe bezovota ngoba ilizwe lingelethu.
Ngiyabonga mnumzane, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kulungile mfowethu, ube nosuku.
Ngiyabonga. Balaleli, belilalela uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa loKhula KwaJehova oligqwetha eHarare. Isikhathi sesifikile ukuthi ngilivalelise. Masibane ngevikezayo. Olivalelisayo umthwakazi nguMike Hobe. Lilale.
Siyabonga Mike le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Iye, lami ngiyabonga kakhulu, ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele kuzaga ichapter ka-4 iverse ka-7 kusiya ku-9. Ngikhangele indaba emnandi, indaba uNkulunkulu akhuluma ngayo kakhulu, lokhu sikhangele ukuhlakanipha ukuthi kathi vele khona ukuhlakanipha kuyini. Singabala kuverse ka-7 ithi ukuhlakanipha kudlula konke, zuza ukuhlakanipha uzuze ukuqedisisa ngakho konke olakho. Ukuthande kakhulu kuza kuphakamisa, ukugone kuza kukulethela udumo, kuza kwethesa umqhele omuhle ekhanda lakho, kukuthwalise umqhele odumo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuphumelela ukwenza izinto ngengqondo yabo kuphela, kodwa siyakwathi ilizwi kaNkulunkulu lithi ukuhlakanipha kuqalisa nxa umuntu esesaba uNkulunkulu. Ngakho ngikhole ukuthi kho lapho kuba lo mthombo khona wokuhlakanipha. Amakhosi wona ngwawo avele antsho abusa ngokuhlakanipha, ikanti thina nxa siphila empilweni izinqumo esizenzayo kumbe ziyabe zizinhle kumbe zizimbi sezikhokhela ukuthi sisebenzisa ukuhlakanipha okukhona kithi okungakanani. Ngifuna ukuthi abalaleli bazwisise ukuthi kulomehluko okhona kakhulu phakathi kwenhlakanipho evela ebantwini ekucabangeni kwabantu lenhlakanipho umuntu ayitholayo nxa esazi uJehova. Jehova ngoba inhlakanipho yabantu iliyana eyabe isenziwa ukwenzela ukuthi umuntu oyedwa ancindezela kani kumbe kube nguye othola izinto ezingcono kwedlula wonke umuntu ikanti inhlakanipho evela kuJehova nxa isetshenziswa inceda umuntu wonke inceda isizwe inceda wonke umuntu ngakho oqala ufuna ukukhuthaza kumbe ngabakhokhela abandlaleleyo abasezigabeni ezehlukeneyo ukuthi nxa ufuna ukuhlakanipha lokubusa abantu qalisa ngokwesaba uJehova ngoba nxa usesaba uJehova kuza kunceda ukuthi ingqondo yakho ibe kwazi ukuthi izinqumo zonke ozenzayo uzaba kwazi ukuthi ukhona omunye umuntu ozafunda ngelinye ilanga umphendule ukuthi wawuvele uzenzelani zonezo zinqumo so nxa usesaba uJehova wenza izinqumo zakho ezilenhlakanipho inhlakanipho ezilela kuye inhlakanipho njalo eyabe ikhangele ukuthi abanye abantu basala benjani nxa usenza izinqumo lezo zenzileni okwesibili inhlakanipho yiyo eletha abantu ukuze umuntu afike esigabeni sokuba aphumelele empilweni abe lenotho ngoba singabala leli lizithi lona uthatha inhlakanipho uthatha ukuqedisisa yikho okuza kwenza ukuthi ube lenotho kuza kunothisa njalo kuza kunika udumo udumo lolu lo notho leyo ayisiwe ukuthi uziphakamise ebantwini kodwa ngekusebenzela uJehova ngakho ufuna sinanzelele lapho ukuthi nxa uSolomon ilizwi likaNkulunkulu lithi ngumuntu owayehlakaniphe ukwedlula wonke umuntu owaphilayo empilweni nxa uSolomon esaphila siyananzelela ukuthi waphiwa ithuba lokuthi ecele imali enenge kuNkulunkulu kumbe ingceku kodwa yena wacela ulutho olulodwa kuphela wathi uNkulunkulu nika ukuhlakanipha ilizwi likaNkulunkulu lithi phezu kokuhlakanipha lokho ayekuphiwe waba ngumuntu onothe ukwedlula wonke umuntu lapha emhlabeni ngakho abantu abaningi bayadinga inotho kakhulu abadingi inhlakanipho okwesibili okunemfuna sikunanzelele ukuthi nxa thina abafundisi sikhokhela abantu ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi dinga ukuhlakanipha ukugone kuza kulethela udumo ukuthi lapha nxa ungumfundisi ukuhlakanipha lokho esabe sikuthole kuNkulunkulu yikho okusenza ukuthi sikwanise ukukhokhela abantu bakhe yikho okusikwanise ukwelusa abantu bakhe ngendlela elenhlakanipho njalo elobuciki phakathi kwayo
akuyiphethe mfundisi
siyathandaza namhlanje balaleli bami sithandazele inhlakanipho lapho khona la uthandazela ukuthi uNkulunkulu akusize kumbe usemsebenzini yakho kumbe wenzani ukuthi uNkulunkulu akunike inhlakanipho baba ngegama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu uba bazathola inhlakanipho lapho abakhona ebukhokheleni babo uNkulunkulu lapho abakhokhela khona abantu bakho ababe lokuhlakanipha lokuqedisisa ukwenzela ukuthi benze izinto ngobuciki ngendlela njalo elesineke phakathi ngegama likaJesu siyathandaza amen
Amen mfundisi sibe sonke kudlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli abalale kakuhle.
Lolo be kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Lo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lentokazi uSamantha Samza Mazibisa yena usanda kwethula ingoma yakhe yakuqala isingo elesihloko esithi indoda yomnikazi USamantha ubehlabela loSandra Ndebele njalo wehlukane laye kusikhatshana esanda kwedlula sezimela laye njengomculi womdumo weHouse. Uke waba lilunga njalo leqembu eselidume okwamagama eZimbabwe laphecheya eleIASA. Kuindoda yomnikazi lapha uSamza uthi uphehlwe ukungaziphathi akubonayo kusenziwa ngamanye amadoda angadlulwa izidwaba oshugadedi phela.
Ngangikhuluma nje nomuntu obaba laba abathathile kodwa ubaba nje othi maye nje decide ukuthi engene ethawuni abone nje sifike ezihambela ebesetshene wena ngakho umfazi omlindile endlini yena sengibabalani osedisele mfathini amankazi nabantu nabancane abasakhulayo sokasengathi ngangikhuluma nje ngabo obaba balezinsuku abangasaconcentrate kubomama endlini but econsta kumankazini abanjengathi abancane besende imali kuthi basengena abancane kani ukuthi ekhumbulile umama ohlala laye endlini
Abalandeli bona bayamukele njalo lingoma.
Hayi abantwana ngibayithandile ingoma.
Ukhangela ukukhipha idlala deli pheleleyo yini njalo nini?
Okwamanje bengithangelele ukukhipha nje amasizi ingoma nje ezi-1-1. Ngoba lakathesise benze ingoma yami yesibili ezaphuma nje kule madini. So bengisagiphindele nje ukuthi ngizikhiphe kulezinye engilezi ngama-1-1. Ngithi-ke sengizenza i-albhamu ngoba kulezi su ngabona ukuthi kunzima ukuthi uyakikhipha i-albhamu uthole ukuthi umphakathi isithandamba ezimbili kumbe eyodwa. Usudalise isikhathi kube nzima le mali ukuthi ihlanganise.
Ithengiswa ngapi ingoma yakho? Alright, Samantha, siyabonga sikufisela inhlanhla.
Akulungile baba lami ngibonile. 2 a.m. in the morning, senda kwangibambe. First when they are born, where's right there in time. Why is that it is? Woo, but it is. You put your clothes there, hey, where was that new daddy? I'm close with the left, I'm close with the right, I'm close with my head.
Samantha Samza Mazibisa iqiba uhlelo lwethu lalamhlanje sithi yena yabonga indoda yomnikazi yabonga singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa abanye babalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela Ukulwisana kwamalunga e-MDCT sokuphehle ukuthandabuza okukhulu kudaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.